ukhulumile nje ukuthi iZimbabwean government ilodaba lawo lokugrandela njengamajekelele nto okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle, akumelanga kubona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani, ngoba kubona ke yibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba semajekelele kube yiso esihlangana sona sona sisodwa first lezi nduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume konke belungise konke kubhalwe namabizo wonke abantu abathabalalayo konke le property edamejekayo. Nxa kusiba le ndlela okwenziwa ngazo ngesiko kube le siko lakhona, angithi isizwe lesizwe sile siko lade ngakithi lapha sile siko. So lelo siko kwakumelwanga leqiwe, ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutho ukuthi kusadlalwa kukaqalisa.
I-United Nations ithini kodwa bona?
Inika i-space ukuthi abantu abanye babake ba-affecta izinto ezinjalo bekhulume, njengoba lakathesi sitholile i-space sokuthi sikhulume. Besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe. So lathi siyifakile ethu indaba yemajepelelenti ukuthi hhayi silodubo lolu okusufuthi sesifisa ukuthi ngoba lezulukalini kade siliyakona lithini kugcila inkakhaya ekanyeni.
Nxa ukhangele ubona zane United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu bemathoyiland ngodwa walokhu ground lona?
Hayi, lokhu khona konke kula ma-processes lami kunje ngingeke ngitho ukuthi kade sibazayenza sobenze. So angithi yonke into ihamba step by step, njengokuba kade sitholile i-chance yokuthi sikhulume ngakho sesingasuka lapha-ke. So kufanele lathi sizigqoqe. Into emqoka eqakathekile kuzula yonke into ikuthi abantu bakithi sizigqoqe, singabi ngabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi. Kasizigqoqeni, singavumelana sithi siyahlala elangeli nje sithi lungise udabo lunje. Umuntu ngumuntu kasukume, umuntu owaziyo ukuthi into le yama-affecta kasukume. Bese sikhuluma-ke thina yithi esilamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu sifisa ukuthi ihambe kanje, and then isizalandela-ke ama-processes lama-protocols wonke akhona i-internationally, regional and internationally.
Kodwa siyabona phela abanye abantu badivelopa balalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela kulaba babonayo, pho kubanjwa njani khona?
Hayi, bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohlwa ukuthi nxa kuke kwaba lokonakala akungeke kubonakala kuphunga ukusuka kuhambe ibhadla ebandla, abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa ukuthi hayi thina njengemuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala, so sifisa lokhu lalokhu. Amasiko futhi mbona mhlawumbe ashiyana futhi ile matepelelenti noma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani, but sile mhlobo eminingi eyabila amasiko atshiyeneyo lezi nduna zabo. So khonokho kuyiprocessor akumelanga kweqiwe. Ungakhangela even eRwanda indlela eyaresolvwa ngayo kwaba lama-community hearings kodwa ayisenzwa ngama-local leaders ke khonapho ukuthi into yakhona iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni. So okuqakathekileyo yikuthi abakhokheli abakhona kulama-traditional leaders ayibovele abakhona abayinsika yesigaba semajepeleland balomlando omkhulu kakhulu wokuthi bekhulume nabantu babo. Bese kusiba lamanye nje ama-inhlanganiso ama-organizations labakhokheli ama-local leaders. This is the first step